Indaba ngamafitshane kustudio 7 ze-minute zivela e-Voice of America ese-Washington DC. Mina ngingusithandekile Mhlanga. Okusendabeni zethu zalamhlanje ngo-8 o'clock ntambama. Omunye weziphathamandla kugatsha lwabatsha kubandla le-MDCT unkosazana Rebecca Mafikeni obhubhe kuthange ungcwatshwa lamhla. Inhlanganiso ye-SADC ithi ayisoze iphathe udaba lokhetho lweZimbabwe emhlanganweni ezawenzela eMalawi ngomgqibelo. Kodwa ithi ilakho ukukhangela nje umbuso umomo wezombusazwe jikelele. Udaba lwebandla le-MDC ekhokhelwa mnumzana Morgan Tsvangirai lokuphikisa impumelo yokhetho luqala ukuhlaziywa lamuhla. Lezi yizo ezinye zezindaba ezimqoka kuhlelo lwethu lwalamhlanje ntambama liziphiwa nguNtungameli Nkomo lami usithandekile Mhlanga. Lingakhohlwa uhlelo lwe-Live Talk ngo-8:30 p.m. lamhlanje sikhangela imbiko ephumayo ethi udaba lweZimbabwe kalusoze luhlaziywe emhlanganweni we-SADC wangomgqibelo ukuthi lokhu kutshoni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo we-Studio 7 ose-Washington DC.